azaqalisa njalo futhi edolobheni leHarare. Umasipala wedolobha leHarare usekhiphe ngathi inothisi kulezi zindlu ezingekomele zipilizwe. Ama-developments lawo aqhubekayo phambili aqalise ngempela zikina le FLS.
Ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho baningi okunganani abantu asebeswele izindlu ngenxa yokudilizwa lo?
Ukuze abantu asebewele izindlu inani langikhona kanye lalo, kodwa izindlu zakhona zingafika abo-1,000 njalo e-airport kulapho kule zindlu eziningi kakhulu ezidilekiweyo, kodwa ngafika ngizazi ukuthi izindlu ezinganani ezinengi. Edolobheni leHarare izindlu ezithagetiweyo ziningi, ngazala kakhulu ukuthi zinganani, kodwa kulangathi iziqinti eziningi ezinjengabo uMkomavuku, eGlenora, eHarare South, lapha engathi abakhangeli ukuthi bazayenza khona ama-demolition. So ziningi izindlu okumele zisihlize ngumanisipala weHarare lowesitungiza le-airport.
Manje lina njengenhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi, kukhona yini elizakwenza? Akhona amanyathelo elizathatha?
Thina amanyathelo akhona esesiwathatha. Kusasa nje kusasa sizenza i-press conference sihambise esingathi yi-petition ku-President Mugabe ne-UN Habitat, ngoba kukhona abantu abaningi asebesegcekeni. So sizama ukucela i-UN Habitat ukuthi ingenele, izame ukuthi ngalungise esingathi ngama-temporary structures. Njalo sicela uhulumende nalelo president ukuthi bamembisana ngohlelo abalenzayo kuqale esingathi nje solution ye-sustainable. So kusazosenza i-press conference iHarare Metropolitan Police hlanganisa iHarare Airport, Situngiza le-Norton.
Manje kuzaphathisani njengoba sisizwa uMnumzana Jombo esithi abantu laba abadilizela izindlu ngabaziyakha okungekho emthethweni?
UJombo lamanye ama-politics ngezane PF yiyo ababevumela abantu ukuthi bayakhe okungekho esemthethweni, bekhankasela ukhetho luka-2013. Khathesi sebewile ama-elections sebefuna ukuhlukumeza abantu bebakhiphe ezindaweni eziningi.